Okufakwe nguhulumende umthetho wokuthi ke abantu bangasondelelani babe khatshana khatshana, ngibona ngani yena uhulumende nguye oyenza kungasebenzeki, ngoba sinanzelela amabhasi ezupho athwala abantu abadlula amathumi ayisithupha behamba begcwele behlezi emaduzaneni duzaneni, ikanti lanxa belindelena lawo mabhasi sinanzelela ukuthi babemile imizila beseduzane duzane njalo. Okunjengokuthi-ke abakulandeli khonokho ukuthiwa abantu kabatshiyelane-ke isikhala esikhulu. Yebo, kambe sananzelela amakhampani zamanye abanjeabonyaratso sebehle bavala ukuthi amabhasi abo athwala abantu nxa kule mfa, balinika imali bese besithi zamani imizamo ekudinga imoto encane-ke lingahambi-ke ngemota ezithwala abantu abaningi kakhulu, belandela isinqumo sikahulumende. Kodwa yena-ke uhulumende uyehluleka-ke ukusilandela isinqumo sakhe. Bese sikhangela le ndaba yendlala, izimpuphu, abantu basondelelana befuqana bezama ukuthenga impuphu ezitolo. Yikho-ke kuyatshengisela ukuthi-ke akulandelwa khonokho kokuthi abantu bangasondelelani.
Amakholwa ahambile yini esontweni, kumbe bebekhonza besezindlini? Njalo ungasitshela ukuthi nxa bebesezindlini bebekhonza njani, kumbe bahle babeka iBhayibhili kathana?
Sesikhangela-ke ngabezinkonzo, nanzelela ukuthi abaningi kabahambanga ezinkonzweni, abezinkonzo bayalandela umthetho. Abaningi-ke basebengena izinkonzo besezindlini besebenzisa o-Skype, abanye besebenzisa o-Zoom, abanye njalo besebenzisa o-WhatsApp. Izinto sezisebenza zona lezo ukuthi-ke abantu bakhonze-ke. Amakholwa-ke labantu abakhonzayo nanzelela ukuthi hhayi umthetho bawubambile, ababonakali besiya ezinkonzweni. Le mlayezo lapho siyabona bethumelana bekhumbuzana ukuthi bahlale besezindlini-ke, bafake-ke amazopha ukuthi inkonzo izahamba njani, ozafundisa ngubani, ozayenza lokhu ngubani, ozahlabela ngubani. Bakwenze nje inkonzo ingene ize iyephela. Sikunanzelele bekwenza-ke abaningi ku-Skype, abanye ku-Zoom, abanye bekwenza nge-WhatsApp. Yikho-ke hhayi mbona bezinkonzo-ke bawubamba umthetho, balandela okuthiwa nguhulumende.
Kuke kwavela amazwi awathi wona isibhedlela sakoBulawayo i-Thorn Group asilungelanga ukufakwa abantu abayabe betholakale belegciwane le-coronavirus.
Okwesibhedlela-ke ngenye into ebuhlungu kakhulu. Yebo, kuhambeni uhulumende uthe isibhedlela se-Thorn Group kasilungelanga, kodwa vele sikunanzelelayo ukuthi lizwe lonke nje uhulumende kazimiselanga, kalumelelanga lolu hlupho ukuthi lube kho, ukuthi nxa selukhona kambe uzalubamba lukhontrole ngendlela enjani. Akula sibhedlela even i-Wilkins yangikhona eseHarare leyo bayatsho ukuthi kakula mithi kakulani. Uhulumende usebhizi ngokwakha-ke lesi sibhedlela okuzangena khona bakahulumende labantu be-ZANU-P F. Yikho kudanisayo. Yebo, kambe koBulawayo kuyasikhathaza khona lokho, kodwa-ke nginanzelela ukuthi kasohlupho olungaba koBulawayo kuphela, luhlupho olukhona ilizwe lonke, ukuthi uhulumende uvele kalungiselelanga ukuthi nxa abantu sebebanjwe ngulowo mkhuhlane belatshwe njani, kubambeke njani. Akula sibhedlela esilungiselele khona lokho.